Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami-ke ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha-ke indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhla ziku-2 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wabasakhulayo bebandla le-MRP uthi ukuntshontshwa kwamaphepha omhloliso angakalotshwa kuyingxenye yokuncindezela abantu besigaba seMandebeleni phansi kohlelo oluthiwa Grand Plan.
Indaba yokubhalwa kwama-exam lokulika kwamaphepha yindaba yamashona kuphakathi kwe-Grand Plan. Kathesi bayasilethela ama-teachers, besilethela ama-nurses, besilethela ama-doctors ukuthi bafundile. Bafunde ngapi? Siyakwazi ukuthi beyanikana amaphepha even up to university level. UGrace Mugabe wanikwe i-PhD.
Kodwa abanye bathi kuntshontshwa kwamaphepha omhloliso akulani lo mhlobo ngoba abenza lokhu bavele bengathembeki kungakhathalekile lo mhlobo wabo.
Into yenze ngugarwe yenze nabantu beshoneni bonke lokho ikuphambanisa ukukhuluma yikuba lichapa emlonyeni.
Izakhamizi zenyandeni eGwanda zidinga usizo ngemva kokudilizelwa izindlu lizulu lesiphepho.
Engangikuzwa kuphela ngumoya kuphela ukuthi indlu yawa njani ku-10 zangize ngathi ngithi ngilunguza phandle afica indlu isekho, indlu isiwile.
Umkhokheli wabasakhulayo bebandla le-MRP uMnumzana Mudenda Chilumbo uthi ukuvezwa kwamaphepha omhloliso ungakalotshwa kuyingxenye yokuncindezela abantu besigaba seMandebeleni. UMnumzana Mudenda utshele iStudio 7 ukuthi abavela esigabeni seMandebeleni lanxa bekhaliphile bayayiswela imisebenzi.
Thank you Baba Gandalumba. Indaba yama exams not beginning. Kule nto ethiwa i-grand plan. Grand plan ngiyamashona. I-grand plan igoqela uMnangagwa, igoqela uChamisa, igoqela uDouglas Monzola, igoqela uLovemore Maduku, igoqela uSimba Makhona. These people bayakwazi lokhu engikhulumayo kati. Indaba yama exam ukulika kwama exam ngiyamashona le. Amashona baplan akula mphumelelo in terms of economic transformation futhi yenziwe yamathebe. I-education vayibamba izimseki ngeyabo ngeyamashona. Abantu abalokhu bebhala imihloliso bebala bebasa imililo abanye belayitha amakhandlela ngabe emathebeleleni bebhala imihloliso eyabe isaziwa ukuthi emashonaleni dala bayibhala. That's the grand plan of 1979 that we are talking of. Ungabona umuntu wemathebeleleni lokhu ebhiliva kwi-exam emashonaleni leyithiwa yizimseki ube kwazi ukuthi uyisilima njengo-Obed Mpofu, njengojabulani Sibanda, njengojacob Mdene. Abantu ababo, they are provided with that information prior to the date that will be designated ukuthi kubhalwe umhloliso. So indaba yokubhalwa kwama-exam lokulika kwamaphepha indaba yamashona kuphakathi kwe-grand plan. Abantu abasemuva yithi, abantu abakithi belokhu bedubeka, abantu abakithi belokhu beyenza izinto eziprescribe ngabantu abamashonale. Kathesi bayasilethela ama-teachers, besilethela ama-nurses, besilethela ama-doctors ukuthi bafundile. Bafunde ngapi? Siyakwazi ukuthi beyanikana amaphepha even up to university level. UGrace Mugabe wanikwe i-PhD even wonke ama degrees apho Chamisa lawana. They are very yifraud yonke leyana, yifraud akula nto enjengaleya. Kodwa lapha emathebeleni ndaku akula nto ehamba. Ungabona abantu befraud up to e-university level ube kwazi ukuthi they are very near. And even ukuthi kathesi umuntu wonke othi uyarecognize ukuthi kule University of Zimbabwe even the whole world must disown that, akusela nto ekhona. There is no credibility, there is no accountability, there is no transparency. Ilizwe leZimbabwe, that's why silitshela thina ukuthi sifuna ukusuka njengemntwakazi sizenzele izinto zethu. The issue of ama-exams, especially at the primary and secondary level, should be taken back to Cambridge ukwenzela ukuthi kube the-transparency, kube the-fairness. Ngiyabonga baba.
Manje kulobufakazi na yini lokho okukhulumayo?
ufakazi bukhona baba Chris lo ufakazi bwa Grace Mugabe at university level silo ufakazi kwe PhD one of the most important achievement in one's life u Grace wani kwi degree e PhD effect then ufakazi kwe bwama exams la declare ukukhona i policy level case as emashonalen lobo yibufakazi obugcweleyo and we are not going to negotiate it's imputable we are not going to negotiate about that we know it's a grand plan baba it's a grand plan and akula shonene ngasipikisa that's why ubona ukuthi umuntu anayibhinga uyabebala umntwana wemola umntwana wesikachilaba umntwana wesimunchembu umntwana wesikakhovu uyakwanisa ukubasa umlilo elight ikandlela ibale ephasi ephumelo C ungabafaka kuindustry nomuntu ole A 22 A's uwemashonalen you see ukuthi ka perform umntwana wemashonalen ngoba baningana ama exam baningana amapepa without the consent well kuthiwa yi examination there is no examination enjalo vele this 100% or 1000% i fraud ilizwe lemathebelene selancindezelwa kakhulu kufuze ukuthi liphume emashonalen ukwenzela ukuthi izinto zonke zibe accountable and transparency and credibility I thank you
lo ke ngumnomzana Mudenda Chilumbo umkhokheli wogatsha lwabasakhulayo bebandla le MRP njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lesikhulumeli sebandla lesisic kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa osiphe imbono yakhe njengomhlali wakobulawayo engamelanga bandla lakhe
Namuzwa lapha uthuka abantu abanjengabo Jabulani Sibanda ethi yizilima lokho yikuphambanisa yebo okwakathesi mina ngizimele ngikhuluma ngesihlwa ngithi in my individual capacity kodwa phela noma ngililunga le Citizens Coalition for Change angikholi ukuthi kulungile ukuthi umuntu azwakale emsakazweni ethethisa omunye angithi kungakhathalekile ukuthi ngowebandla liphi uyokuthi umuntu yisilima emsakazweni mbona ngani lokho yikuphambanisa kutshengisa ukuthi umuntu lowo kaqhepheshanga okukwanileyo entweni azama ukuthi ayiyenze ye kuyobuya ke khonoku esikuzwayo ukuthi kuthiwa umnumzana uNelson Chamisa osimba makoni labanye bakhona kuleyo nto grand plan eyokutshontsha ama results olevu kunikezwa abantu abavela komhlubulo komunye umhlubulo welizwe lokho mbona ngani kuphosisa njalo iphonga ubuthelela amabizo ukuthi umuntu azizwe nje echazeka ukukhuluma uqamba amabizo amanye abantu engelabo ufakazi obutshengisa ukuthi i-grand plan isebenzela lowo muntu amgconayo
manje udaba lokuthi amaphepha emhloliso akhanya evuziswa esigabeni semashonaland kungaka kuliqiniso yini
umfowethu njalo uyaphosisa nxa esithi imashonaland hiyo elika amaphepha thina siyazi ukuthi ukulika kwamaphepha kwaqalisa nguminista othiwa nguEdmund Garwe lo wanikeza umntanakhe ayiphepha le exam uGarwe lo wavuma icala lakhe wa resigna kawuzange uthathe insuku wabe sesichiya u-Edmund Garwe lo so angaza ke sithi into yenzwe nguGarwe yenzwe ngabantu besishoneni bonke lokho ikuphambanisa ukukhuluma yikuba lichapa emlonyeni ngiyamuzwa lapha uthuka abantu abanjengabo Jabulani Sibanda ethi yizilima lokho ikuphambanisa yebo okwakathesi mina ngizimele ngikhuluma ngesihlwa ngithi in my individual capacity kodwa phela noma ngililunga le Citizens Coalition for Change angikholi ukuthi kulungile ukuthi umuntu azwakale emsakazweni ethethisa omunye angithi kungakhathalekile ukuthi ngowebandla liphi uyokuthi umuntu yisilima emsakazweni mbona ngani lokho yikuphambanisa kutshengisa ukuthi umuntu lowo kaqhepheshanga okukwanileyo entweni azama ukuthi ayiyenze ye kuyobuya ke khonoku esikuzwayo ukuthi kuthiwa umnumzana uNelson Chamisa osimba makoni labanye bakhona kuleyo nto grand plan eyokutshontsha ama results olevu
manje udaba lokuthi amaphepha emhloliso akhanya evuziswa esigabeni semashonaland kungaka kuliqiniso yini ukubona njani wena khona
umfowethu njalo uyaphosisa nxa esithi iMashona Land hiyo elika amaphepha. Thina siyazi ukuthi ulika kwamaphepha kwaqalisa nguminister othwa nguEdmund Garwe lo wanikeza umntana wakhe ayiphepha le exam uGarwe lo wavuma icala lakhe wa resigna kawuzange uthathe insuku wabe sesichiya uEdmund Garwe lo. So angaza ke sithi into yenzwe nguGarwe yenzwe ngabantu beshoneni bonke. Lokho ikuphambanisa ukukhuluma ikuba lichapa emlonyeni.
Loke ngumnumzana Swithan Chirotsa obekhuluma imbono yakhe ezimele. Izulu lesiphepho lidale umonakalo omkhulu enyandeni eGwanda North ngolwesine ngevike edluleyo lachiya izakhamizi zisegcekeni ngoba zidilizelwe imizi lizulu leli eliphume elisuphune lezihlahla. Izolo kube lezulu elilolaka elifanayo elichaye eJombe esigabeni seKhwekhwe lachiya umonakalo omkhulu. Izolo ke abantu basala bengasela zindlu lempahla. EGwanda uAlbert Ncube ubika ukuba abantu sebehlala phandle bengela kudla emangweni wenyandeni.
Izakhamizi ezixoxe lo msakazo weStudio 7 zikhala ngoncedo lokwakha imizi kanye lokudla. Izulu leli belilolako lesabekayo laphakamisa uphahla lwezindlu osekuthemu lezifika phose amathumi amabili zisenkingeni. Unkosikazi Sibongile Ndlovu owenyandeni ngomunye walabo abadilikele yindlu uthi abantu bakhe sebacelele indawo yokufihla amakhanda komne wabo ngoba umuzi wakhe uselele ndlu eyodwa nje kuphela lapha lala khona lo mkakhe.
Engangikuzwa kuphela ngumoya kuphela ukuthi indlu yawa njani ku-10. Ngizange ngathi ngithi ngilunguza phandle afica indla isekho indlu isiwile. Okwami ngaguga ngakhuleka ngathi uNkulunkulu sengibonga umlimi ukuthi abantwana asizange siyengena endlini. Kwalimala yonke into imbeda nankuyana kuqamukile kwaqamuka konke amadrama empuphu nankuyana kwanethwa kwawela inhlabathi kwangena empuphu kwaba ngokunye akulanto eyabandla.
Lamazi asekelwe ngunkosikazi Leso Dube othi like abonanga lutho ngesikhathi indlu idilika.
Indlu sabona ngathi sidilikile singale kitchen sithethe umoya ezilulisini. Akulombane liduma sela ndawo yokulala umbele wamali ngasithola lobi itende sibe silala phakathi. Okwamanje wakhanya lingandiyeza futhi sokudla kwangena amanzi amabhethi sasiyithatha khonapha songena amanzi.
Unkosikazi Sihle Ndlovu omunye wabadilikelwe ngumuzi uthi udidekile engqondweni ngalesi sehlakalo.
Amanzi angena impahla zonke zaba amanzi ngatapurula impahla lezana ngizama ukuthi ngizincedise ngiziwatshe ngizichaye. Hhayi lokucabanga kwangicabangisa kazima lanxa kuyinto eyenziwe nguNkulunkulu nje khonkhwani ukuthi manje khathe sizaphila impilo bani njengoba lesimo sizima kangaka. Kunje nje abantwana abadla zima 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 zima.
Umnumzana Cornelius Dube uthi amasola abawasebenzisa ukudonsa amanzi lapho bethelezela esifandeni seGoodop lawo athethwe ngumoya.
Engadini sathi sesithi siyavuka kusisa kwakhona iGoodop safica aya amasola leli phansi ngomoya. Amasola abethele amanzi kujojo, ujojo esupplier ingadi.
Umnumzana Isaac Metziwa ukhubazekile njalo usebenzisa iwheelchair ukuhamba uthi waphoza wadilikelwa yindlu alala kiyo.
Ngathi sengithi ngiyahamba kwangihlela ukuthi ngihambe basebenceda kahle bangingenisa ngapha ekhithini. Sengena ngapha ekhithini lapho yaqaza kunizulu lana te loko kwesina sezazi kungani lo msindo phansi. So umsindo lwana sathula athi ngcenye khona ukhona sihlala sahlala sathi siyathi ngibalani isikhathi esithi yabo 2 hours or so. Then after that singani singani sowuthule sithi siyanazela sabona ukuthi indlu vele isiwele kudala.
Ukhansela wenyandeni umnumzana Adam Bebe uthi abehlelwe ngumonakalo badinga kakhulu uncedo lokudla.
Eminye imizi sikwadilika indlu kwasala ifoundation. So okuwonakeleyo okuningi ikudla ngoba abantu lezo sukubathenga ukuthi ngumputshana lokhana konke lokhana ukuthi abantu abaningi into ebatshayile ezabatshaya sibile indlala ngoba nxa uthenga uthenga ole budget yokuthi nizabe ithenga next month kodwa nxa sokuhle kwaquma phakathi kwafaka kwaba ludaba selayenye imali yokuthenga kusasa. So kutsho ukuthi indlala singene kakhulu.
lapho umsakazo we Studio 7 usiyafika enandeni ngomvulo bekungakabi lo ncedo osoluphiwe labo abedlelwe ngumonakalo usikomithi umnumzana Thulani Moyo okhokhela ikomiti sizawuzulu ohlangana lengozi esifana lalezi i-Civil Protection Unit ubengakaphendula imibuzo ngalolu daba ngesikhathi sisiyemoyeni. Ngiyimele umsakazo we Studio 7 ngisenyandeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilo daba lokuthi izisebenzi zikahulumende ziyaqala ukuthola iholo le-bonus kuyonale inyanga. Kodwa leli phephandaba lithi iziphathamandla zikahulumende ezilesikhundla zaphezulu ezingasebenzanga kuhle azisoze zithole i-bonus lonyaka. Iphephandaba le-Herald lilo daba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele-South Africa ezizaphenduka elizweni ngenxa yokuphela umsebenzi kwamaphepha azisoze zibhadaliswe imali yomthelo wejuti. Impahla yonke ebalisa lemota eyodwa ngemuli ayisoze ibhadale lumthelo, kubika leli phephandaba. Okwamanje sengilitshiya izandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ndinjani Studio 7, ndinjani Studio 7, hayi thina siyaphila, siyabonga izindaba ebisibethela zona, ebisinikeza zona izikhathi zonke nje, hayi siyakujabulela lokho. Isibanga nje engilaso lapha Studio 7 elizweni lakithi, inhlupheko esilayo ngebandla lethu elisibusele ZANU-P F. Mina ngiyaxolisa, mina ngokuzalwa nginzalo ngokuzalwa ngisuka kule Phelabhusi ngingusibandi Sibo, ngiqamba igama, ngiyamangala nje kokheli belizwe lethu kakhulu bengenaqiniso yonke into abayikhulumayo bezidefenda bengenaqiniso ngenhlupheko esibhekane layo kulelana lizwe. Siyahlupheka kulelana lizwe, kodwa uma bekhulumuze ukuthi bazidefende bekhuluma amanga, amanga amakhulu sibe lokuthi abalalanihlola nxa bekhuluma amanga akhona bekhuluma into eyize neze abangakwani nokuyenza, abantu bebhizi behlupheka lize kuze kuqambe amanga laye umongameli wethu. Lezi ngatsha zakhe lokhana kuzisa ukuhlu ngakhulu ngenhlupheko esibhekane ndawulelana lizwe. Sizibuhlungu, babulala abantu, asikwazi ukuthi siyophetha kunjani kulelana lizwe, asikwazi ukuthi siyophetha kunjani, kodwa hayi ngenkosi sizaphila. Unkulunkulu uzangenela inhlupheko yonke esibhekane layo, shuwa ngendlela esiphila ngayo kulelana lizwe sesihlupheke kakhulu. Bazaze basixotshe sikhona kuleli lizwe labo singakasizwe elizweni lethu, sihlupheka hlutshwa njengabantu nje. Inkokheli zona zizidlela zisuthe emzini yazabantu abazi, kodwa uZulu wonke waseZimbabwe ehlupheka, bona bephila njani. Abanye siyakhelene lawo bayahlupheka, kodwa umuntu okhona umthole sithi zano ngasazi ukuthi sizophephelaphi. Bona bakubone sithwele nzima, shuwa lamanye amazwe njengasincedisa, shuwa ngenhlupho esibhekane lawo lana lizwe laseZimbabwe. Iphume iZANU-P F kulana indawo ithiyele abanye abazaqondisa ilizwe laseZimbabwe, shuwa.
Studio 7, hello. Sengathi ngangeni audio yami ntambama namhlanje. Unkomo washiya esayine unit accord, mangabe yayi unit accord yangempela, waye mina ngakwabula logogobeni. Alinabo baba, alinabo gogo. Lo uthi uthethe khona thina mthwakazi master tilizwe angazi ukuthi uzacela indawo khona, ngifuna ubone bazamnika yini ngoba nje engafuneki khona. Lo gijima uthe izano, hey, iyakuyilapho kushuthwa khona. Ubenise Gwanda Valley last week, ngithole i drink le ebizwa nge fake cold drink le yamalokhu zendlawo, noma ngithi ngokhola ngobani bani, that is 22 rand. Iqiniso lalo wabona fake cold drink ye 12 rand siya kude 22 rand, awubona ukuthi leyo ndawo vele kunzima khona. Waye nganifakela isikontiri, waye kalakhela imizi yenu ibe mihle, ma ukuthi kuyasuthwa manje nihlale entabeni njengendwa ngisekela nezintaba likuvika amaginyambila lapha every day ngapha lithi izani right
salibonani bantu baba studio basakazi baba studio 7 salibonani basakazi baba studio 7 njani bakithi njani bakithi basakazi abahle yeah lapha bakithi mina ngesikhalo esikhulu kabi la mina ngesikhalo esikhulu kakhulu bakithi lapha ama leaders ethu lawa ama party lawa ahlukanisa abantu phela ukuhlakanipha kakukho ngibona mina kufuneka sibe le party nje A1 kufuneka kusibe le party A1 ezabhekana leza no PF ngqo ezabhekana leza no PF ngqo straight ngoba lapho kulobunzima lapha kulobunzima kakhulu lapha nekhaya bakithi abantu basazohlupheka kakhulu abantu ngoba izani idlala ngabantu papamani ma leaders ethu bakithi kunina abantu behlupheka kunina abantu bekhala kunina abantu bevota let us be one guys asibangeni ithambo elile nyama bakithi asibangeni ithambo elile nyama kalilayo inyama leli thambo esilibangayo ibani lokuhlakanipha ma leaders kube liyahlangana mpela likhulumisane nje lonke kuthi la party lawa WhatsApp ama party wonke lawa esiwazwayo lokho eqhamuka kufana lokudlala lokho ukudlala sibili kusesekuseni kakhulu eni train leni yahamba le train le yahamba le train ayimanga yeah isikhathi sihambile lesi ibani lokuphapha amasulu ema leaders ene kudingeka ukuthi likampene ema reserve likampene emaphandleni sibili kakhulu lokho ku strong ngoba izani yakampena bakithi izani yakampena ikampena yonke indawo so ngiyanicela mpela ngicela ukuthi zamanti likampene ngibuye mpela kulabo abantu abavotayo laba bakithi corner to corner ye ground of Zimbabwe ngiyanicela abantu bakithi yazi ngiyanicela abantu bahlupheka ngiyanicela ngishuwa ukuthi sesihluphekile kwenela ngikuqa ngamadolo phambili kwenu ma Zimbabwe ngiyanicela corner to corner of ground asike sivoteleni sisi ngiyabonga
Studio 7 siyabonga kakhulu siyabonga umsebenzi esenzela wona yebo okhulumayo ngukomo ofusumozi lapha ebhasha emadobho ngithanda ukuthi ngithinte kakhulu ngendaba yokuboshwa kwama-members MRP ihlanganisa nje labo bona ujob scala khona ngale ku-CCC nomanje abanye abantu bakuloleli lizwe nxa bekhuluma umuntu obotshiwe ukuthi ohlukumezwe ngubani hayi mina angihlukanisi lapho ungabe uhlukumezwe umuntu we-CCC ukhona apha kulelelo lizwe ukuthiwa kusezimbabwe ngoba sisonke sisezindawonye singakehlukani nasengapha komthokazi akwesiyo nto enhle kakhulu naleyo into kufanele isoke ngabantu bonke bakuloleli lizwe baphila kunaleyo indawo abemandebeleni kuhlangene bonke nabo futhi nabesishoneni kufanele bahlole xa kungabantu abamele ijustice ukungakulunga okupheleleyo ngabantu okufanele ukuthi khona kusole uhulumende mina into engifuna ukukhuluma ngayo ukuthi kanti okwenza ukuthi khona kahle imithetho yona le yiyo eyayihlukumeza abantu ngesikhathi sikasmith okwenza imithetho yona le bona abantu ababusayo okokuqala bangalweli ukuthi njengoba silama-human rights lawyers labantu abachiyene abamele imithetho yezimbabwe isikhathi kuzobunjwa abo-constitution okwenza abantu bakithi bangaphakabeli imithetho yona le ama-draconian laws zona lawa lokhu remaina eyimplace ayiwahlukumeza abantu kwekini ngoba phela nxa futhi bona abantu abaliyamalida zona lawa ezanu ngesikhathi kuthathwa ilizwe babe sithi bona abelungu babahlukumeza babesebenzisa yona le imithetho yona le engavumeli ukuthi abantu bakhululeke bakhulume bayenze anything babe right okwakulwelwa yikuyini anje akunanzeli ukuthi abantu laba into ababeyifuna yi-leadership kube babengafuni ukulungisa that's why bona ilizwe lifile libonile linje abantu abakulanto ababeyifuna bayifuna ukureplace kuphela i-leadership yayikhona ngaleso sikhathi ukuze bona basuke bangene kuzenzana isigaba siyabonga
salubonani basakazi bakastudio 7 labalaleli lonke kuzindawo zonke elikuzo hawu siyacela studio 7 ngiyacela kake lifundele yami phela incwadi kudala ngizibhala mpela ngisenda ama-message hhayi azifazifuka ngiyacela umbono wami enginawo ebengithi lami ngiwufake loba okhulumayo unkomo ngibuya elupane esigabeni saseGhana loba eJabio umbono wami enginawo benginombono othi wona abantu bakithi loba abantu bezimbabwe nje ezewolo yo izimbabwe yo ngabe kuyabanjwani ngoba kungathi lapha sibhekane lodubo olukhulu kakhulu ngabe kuyabanjwani sincedise liphathi iCCC tribusile sizama ukuthi sincedise yona siphushe yona iphathi le kuvotelwe yona ukwenzela ukuthi sikhuphe iZANU-PF singavotela le iphathi iCCC sikhuphe iZANU-PF le ngicabanga ukuthi mina yonke into izoba right ngalokho okufiswa yila majaha lawa weMRP ngicabanga ukuthi yikho lapho kuzoba lombono iway forward eqondileyo ke kahle ukuthi kusetshenzwe njani ngoba kade singaku sesenje ayila way forward iMRP ngoba yona yilwela ukuquma ilizwe so ayilayo iway forward ngayisenza ngakho nje as long as kusaphethe izalo kodwa kungancediswa iCCC sonkeni siyivotile sincede siCCC sizama ukuthi sikhuphe izalo ngicabanga ukuthi mina kuzoba the way forward yeMRP iMRP kuzayinika umkhono ukuthi second step siyapi
Studio 7 hayi akayifundwe phela yama akayifundwe kathi sisixabana yini libangala xabana ngenxa yanja hawu okuliqiniso nje mfuna ukuphawula lapho nje ukuzasiza abantu kanjalo hayi ngifuna ukusiza la madoda lawa emthwakazi lawa ngiyawasiza ngifuna ukwasiza ngoba inengiyawo kayikwazi ukuthi ayikwazi ukuthi ivotela ini abakwazi ngoba one uma ngitsho njalo ukuthi abakwazi kabafundisekanga kahle kumbe ngingatsho njalo ngoba one into ekhona balwa le nto ezimbili ngesikhathi esiyi-one balwa le nto ezimbili ngesikhathi esiyi-one kuyahlupha ke khona kakukakhithwa iZANU yebuswayo kusale lokuzeni ebusayo but ebusayo kayikakhithwa bona bangena ngokuthi bafuna ukuquma uyabona iningi yabo kayikwazi ukuthi balwela ukuquma iningi yithula ngani ifuna ukuthatha ithi holube ifuna ukubusa angikwazi balahlekile phephi ngoba one kathesi kakukakhithwa ababuswayo
Kwezemelika abanye abahlala esigabeni seFlorida abahlaselwa lizulu lesiphepho uHurricane Ian elana ngenyanga edluleyo belokhu bengakabuyeli emizini yabo ngoba yawonakala kakhulu izulu leli labulala abantu abedlula ikhulu lachiya umonakalo omkhulu kakhulu sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika khonale eFlorida umnumzana Tamurai Gwegwerere
Ngiyabonga baba Gandhi ngombuzo wakho. Ngibonga njalo lokuthi khona hayi iVOA ukukhanya lisikhohlwanga. Liyasikhumbula liyazi ukuthi khona sikhona lapha abantu beZimbabwe ababanjwa-banjwe hiyo iHurricane Lee. Konoko into enkulu sibili esiyibongayo esingeke sisekele ukuyibonga. Ye, into ekhona ukuthi khona izindlu lempahla ezamoshakalayo ngayo le iHurricane. Ziningi kakhulu. Ngizakhuluma nje ngalapho mina ebengihlala khona ngoba okwenzakaleyo ukuthi khona izindlu ezamoshakalayo ezamosha ngamanzi lawa eziningi zakhona hayi akusabuyeli sezithwa hayi azisalungiswa sokuvele sokuphelile okuthi ukuthi khona asisekho thina lapha asiselawo umuzi lapho esiyabuyela khona baningi njalo abakuleyo kuleyo nkinga kulapha besihlala khona hayi i-community enkulu sibili ebilabantu abaningi ababehlala khona
Kodwa wena ama insurance lo hulumende bathi bazaphathisa yini?
Uhulumende ke lapha kulapha angene lekhona ungenile vele kuqala ngokuthi khona iFEMA FEAMA yavela yahle yaqala ukuncedisa abantu khona phana kuqala abantu banikezwe imali zokuthi bathenga ukudla abantu banikezwe lezi mali zokuthi behlala emahoteleni khona manje sikhuluma nje abantu bahlala ema hoteleni kusiya ngokuthi khona wena ubungaphi kuya ukuthi khona umhla ka 4 ngiyazi ukuthi khona kukhona abaningi abakhona abahlale ema hoteleni ababe sebequma ke ngoba ilokhu zenu isikhathi sabo sesigwane okunye okukhona lapha okumele sikuzwisise ukuthi khona kulama insurance amaningi lapha eAmerica abantu abangathatha nxa beyizakhamizi kukhona le renters insurance sibithi yokuthi khona nxa urenta endaweni uyafaka izinto zakho zonke onazo kwi-insurance so ke abaningi abantu abalokhuzayo abathole imali yabo ivela kuma-renters bese kuya ukuthi-ke nxa ule ndlu wena i-homeowners insurance so kusiya ngokuthi khona ibi abamba ziphizi so bayayithola imali yabo benikezwa ngama insurance. Into enkulu mina engiyibona lapha ukuthi njengoba isehlakalo lesi sisibona sisenzakale lapha eLokuzeni America kwenzakale emazweni amaningi, kodwa ukuba nomnotho oqinileyo yinto enkulu mina engiyibonileyo engiyifundileyo lapha, ukuthi khona hayi xa umnotho welizwe uqinile umi kahle abantu kungaze ungene enkingeni enjani. Uhulumende ukhona ukuthi akuncise njalo uyakuncika, yinto enkulu engiyibonileyo engiyifundileyo kulesi sehlakalo. Hayi thina ke ye njengoba ngishilo nje ama-insurance sokusiya ngokuthi umuntu wena insurance yakho ibi minjani, kodwa iqiniso yokuthi khona leyo mali yakho engabe uyilahlekelwe ngokulokhuza ngokubhidlizwa kwempahla yakho ngulo zamcolo, hayi uyayithola.
Siyabonga ke, lo ngumnumzana Tamurai Gwegwerere isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi esinye kumbe ngo 7:30 ntambama.